Kulake nalabo tshekeletsa ukhamuke kwanda kwabangela ukulahleka komphefumulo kanye nokulimala kwabanengi. Isehlakalo izakhamuzi kwanda ezithi akufanelanga siphinde senzeke. Izakhamuzi lezi zithi lokhu kulwisana kwabangelwa ngabavela kwezinye indawo ababefuna ukuzotshekeletsa ngenkani emgodini egwanda. Ukhombisa khona ukuthi kufuneka imithetho kwezenziwayo epha ilungelo eligcweleyo kuzakhamizi zendawo ukuba nelungelo lakuqala lokuthola inzuzo kuzo. Isiphathamandla sebandla lezapho egwanda umnumzana Canisius Ngala uthi bafuna umhlangano omkhulu kwezenziwayo ozakhangela ukuthi izakhamizi zivikela njani ezenziwayo esendaweni yazo.
Singabantu thina begwanda lento le siyayibona ukuthi idinga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe kabanzi. Ngoba kunamakotiphana zibona labo, kube lalabo abanikezwa amaclaim, kube lamapholisa phakathi, kube lomphakathi onangokwawo phakathi. Kudingakala ukuthi sihlale phansi sixoxisane into esiyibiza sithi indaba.
Unkala uthi lomhlangano uzasiza ukuze kusiya phambili kwazakala ukuthi ezenziwayo ezisesigabeni zitholwa ngobani njalo njani.
Kumele kube lemithetho eyaziwa ngumuntu wonke, singabi namagengi lawo esiwabiza sithi ngama-syndicate. Ngoba ekugcineni laba abantu labo baphethwe ngabanye abaphethwe ngabanye, okugcina kukhoza ukuthi abanye abantu bangene phakathi bazitholeze ku-crossfire. Namapholisa agcine sezithola izandla sezivothiwe kwezinye indawo. Ngeke silithole iqiniso uma singazange sahlala phansi sathola ukuthi singabantu singenza kanjani.
Le yinto egcizelelwa isakhamizi segwanda uNkosazana Siduduzile Masilela, yena othi izehlakalo ezifanayo sezike zenzakala esigodini ebubi eChiyatswa laseMberengwa, lapho abavela kwezinye indawo bezama ukwenza umathanda ngezenziwayo zabanikazi.
Omunye nomunye kadle lapha khona, 95% abantu abasebenzi lakithi lakibo kabasebenzi, so lakithi lakibo kulama-resources. Omunye nomunye kabe lapha khona ukuze kungabi lomsindo, ngoba umsindo lo ngendlela oyenzakala ngawo, if they persist kuzayidlula okulokhu okwenzakeleyo, kugcine maybe songane-trapa lowo.
Unobhala jikelele webandla le-United Democracy Movement umnumzana Endunyati uthi nxa abantu abeza kwezinye indawo bengahlonipha izakhamizi zakulezo ndawo akusuke kube nohlupho.
Yonke indawo kulalokhu okuhle okuphilisayo, kumbe ngathi mina kukhona okube kunguNkulunkulu kungasetshenzwa. Indaba yokuqala ukuthi kumele kuphilise bonabo bantu bakuyona leyo ndawo kuqala.
Unyathi uthi kufanele kube lendlela izakhamizi zendawo ngendawo ezisebenzisayo ukuvikela ezemvelo zabo.
Asike senzeni so bantu bakithi, sakhe ama-local economic committees abe yiwo umnyango wokungena endaweni lomnyango wokuphuma, kunje ngabantu baleyo ndawo. Ugovernment-ke abe sebuya esapote labo bantu.
Umnumzana Nyathi uthi lokhu kuhambisana qathu nohlelo lokupha amandla ezabelweni oluzanywa nguhulumende olwaziwa ngokuthi i-devolution olwenzeni. Melitiro 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Staple.